Mina njengabantu abasesigabeni abesiqhelile lasemapholiseni ukubana ba-investigate kuhle indaba leyi. Sasidiniwe ngoba nxa umuntu elokhu ethengisela amantwana ezidakamizwa abantu abafaye ngabantwana abasesigabeni sethu. Kunjalo sicela simcele kuhle, asimfuthi ngodlakela, hhayi simcele kuhle ukuthi hhayi akaphume esigabeni sethu ngoba funa ukuthi isigaba sebenzani. Ephethile behleli kuso, hayi khona ukuthi besesaba ukuthi bazabuyela bethenga njalo amadatha.
Kodwa lona uhlupho lolo ungathi lubhahile, kumbe sikhuluma ngabantwana abalihlekana abawathengayo.
Uhlupho lolo lamadatha lubhahile kakhulu, esikubo kodwa abantwana abasentumbane abathinga bonke labantwana bempophoma mathobane bathinga khonaphana. Njalo futhi lubhahle kakhulu ngoba abazona lezi zigaba engizigambileyo sebafa. Njalo futhi bayaqhubeka besithi abanye bayagula, abanye bayasaba yizigebengu.
Kodwa ubufakazi balokhu libuthola ngaphi?
Amajaji lawa nxa bewaphethe kuvele kuyakhanya ukuthi ngamajaji, ngoba indlela abantwana esigabeni iyabe isihlukile nomuntu ongazange wanatha utshwala mbeni othethe enye isidakamizwa. So lapha esibona khona ukuthi amajaji la abantwana ayabali engathenga kumbeni nomuthi wokukhweshela kumbeni zimbanje, uyabona ngendlela abasebediyeva ngayo vele. Even lokuphendula umuntu omdala babengesabi ukuthi lowo muntu umdala abesiphendula, njalo futhi ngendlela abasebehleli ngayo uyabe sengani kuthiwayikuspika uyabe engasamuvi engasayenzini, kodwa ubona ukuthi uya akucabangayo kodwa engakuphikiseli phandle, uyabe kulokhu phandle ukuthi kuyamuzwa engqondweni yayo.
La mantombazana lawo athenga yini?
Athenga. Akukhethelekile ukuthi yinkazana kumbeni ngumfana, bayabonakala la mantombazana lawo ingena khonaphana siyathenga izidakamizwa. Njalo futhi bayabonakala sengisa bezinatha nxa ukuthi umuthi wokukhwehleleka uyamthola lawo mntwana ey'nkazana zinatha zingisani umuthi wokukhwehlela. Nakuze imbanje uyamthola la iphakathi bedenga yena lanebhema zinale. Ngamaphilisi okuha isisi, ama-abortion pills.
Njengomzali ungathi lokhu ukhathazekile yini ngalolu daba?
Mina njengomzali ngikhathazeka kakhulu ngoba umuntu loba angaze asuke limhambise kwenye indawo, futhi ngisho ukuthi lalapho aya khona uzafika akweni. Njalo futhi ngingakwaniseka ukuthi ahambe endaweni abantwana nabo futhi bamlandele. Mina isinto esiyifunayo njengabazali ukubana amapholisa athathe inyathelo labo, a-investigate umuntu azifudaba lucazulule nxa egwetshwa agwesi ngokufanele njalo futhi okuphekuphekeni, kube yisibonelo kwabanye.